Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 8 Mabasa 2020 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesizathi si umzimba wakhe siugcine njenge city council imuli yakhe ibifisa ukuthi achiswe so sesenza amalungiselelo ukuthi simchise ubaba lo.
Ukubulawa komuntu wakuqala wakubulawayo umkhuhlane we coronavirus kwethuse izakhamizi zaleli dolobho njalo zithukuthele ngodaba lokuthi akula sibhedlela kuleli dolobho esilungele ukonga abayabe sebegula. Odokotela beZimbabwe bathi bakhathazekile ngendlela uhulumende aphuza ngayo ukukhipha imibiko emayelana labantu abalegciwane le-COVID-19.
Kungenzwa njani ukuthi kube le-isolation ukuze sivikele uhamba kwe-infection le kakhulu kwamadokotela lamanesi azobona isigulane.
Kuthi ke inani labantu asebefunywa nebeleli gciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele seliyisigidi phose lengxenye 1,450,343. Izwe lazile Afrika sebezinkulungwane phose ezilishumi lanye 10,710 labulala abangamakhulu edlula amahlanu 534. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukubulawa komuntu wakuqala wakubulawayo umkhuhlane we-coronavirus wethuse izakhamizi zaleli dolobho. Ukwenza zithukuthele ngamandla ludaba lokuthi akula sibhedlela kuleli dolobho esilungele ukonga abantu abalomkhuhlane lo. Uhulumende wazise izolo ntambama ukubana umufi ngowesilisa obeseleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisikhombisa lasitshiyagalolunye 79 obhebhele kwesinye isibhedlela ngomgqibelo. Lokhu kutsho ukuba abantu asebebulewe yi-coronavirus eZimbabwe sebebabili. Inani lasebefunyenwe lile gciwane leli emhlabeni jikelele seliyisigidi phose lengxenye 1,450,343. IMelika ilenkulungwane ezingamakhulu phose amane 399,979. Emhlabeni jikelele asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezingamashumi edlula athobami nembili 83,568. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane phose ezilishumi lanye 10,710 labulala abangamakhulu edlula amahlanu 534. Uhulumende weZimbabwe usolwa ngabaningi besithi kungani ethethe insuku ezintathu ukuthi azise isizwe ngemfa yomuntu wesibili. Udaba lokugula komufilo lukhanya lungaphathwanga ngendlela ngoba kule mbiko yokuthi kuthethe insuku eziningi ukuthi amaphepha akhe ahanjiswe eHarare lapho okuhlolwa khona i-coronavirus. Untungamile Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawa ye-Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi othi izakhamizi zaleli dolobho zithithibele njalo zithukuthele.
Khathesi sasikabi layo i-isolation center esilayo njengobulawayo. Kuyinto ebuhlungu naleyo besifisa ukuthi nga already its own groove le ekhulunyiswayo lali ekusekusileni ngase ziyindawo esezibekiwe zalungisiswa but azikalungisiswa. So kuyatshengisa ukuthi indlela esenza ngayo njengeZimbabwe njengabantu bezempilakahle kukhanya ngathi ukuhamba asinanzelele ukuqakatheka kokuthi lumkhuhlane yingozi bani ngabe sifisa ukuthi khathi ezinjoba sokunje aluba sesile senta lapho abantu abangagcinwa khona. Owesibili bese sinanzela ukuthi lokho okwenzakeleyo izakhamizi sibili zilokwethuka ukukhulu zithithibele ukuthi umuma umhlanga. So ke kunjalo thina siyaxwayisa ke ngendlela eqakathekileyo ukuthi njengobulawayo njengabantu bangapha emkhulu umganga weMandebeleni sokusegcikeni ukuthi lumkhuhlane ukukhona and sokusegcikeni ukuthi usungenile asisawucabangeli asisawuzweli kwezinye indawo. Ngokunjalo ke sicela abantu bahlo action bekhona kwabakutshelwa yiWorld Health Organization labezempila kahle ngabo uhulumende wethu weZimbabwe ukuthi abantu abahlale ezindlini into yokuqala iqathe kuleyo abantu bahlale ezindlini abantu bananzelele ukuthi ekusebenzeni kwenu siyasebenzisa ama sanitizers lana ukuthi labe sihambe kuona sigeze khona ukuthi kuhloni bese kunanzelela abantu sinanzele futhi nqa kudingeka futhi sesingena endaweni ezingathi zibhizi abantu besiyalanda ukudla impube okuminyana khona abantu bazame futhi ukuthi bafake lakhona kokufakwa ama mask bese sicela futhi abantu ukuthi ekwenzeni kwabo nqa bese siyathenga ukudla ngoba bephumeza endlini zabo abananzela ukuthi ayi social distance ukuthi at least umkhuhlane lo sewuvikele khona ukuthi akubona ukuqathekile abantu asekunanzela ukwenza ukuthi sivikele ukumemethekwa kwalo mkhuhlane
umofi siyakwazi ukuthi wayesesibhedlela selatshwa njalo engaba wathintana labantu abaningi njengesakhamuzi sakobulawayo zithini izakhamizi ngalolu daba
njengezakhamizi kule nto esizinanzelela okokuqala ukuthi bonabo abezempila kahle amadokotela amanesi lawo bonke ababele ingxenye yokubana abangenele bekuncethana lalo muntu esekuguleni kwakhe bengakwazi ukubulawa kuyini besikhangele ukuthi kade sibahle beze ukuthi self quarantine sokufanele bona abantu babe babone ukuthi baleke bantini baze isolate baze ba test ukubona ali ba right akupheleli khona abo even ama family members abakagudlana lawo sokuyinto efananayo ngoba sikwazi ukuthi bona bayisimo bani labo ngokufananayo babe ku self quarantine labo baze ba testwe akupheleli khona abo enxa labona abasebenza ama palace kuye babancisa ukuthi bagoqele sisidumbu siyebekwa labo ngokufananayo bese kulandelwa nje i chain yokuthi kambe owabo dlala lo muntu esaphile kwaleso sikhathi abe ku safe quarantine baze ba test babuyele bantwini
umnumzana Ambrose Sibindi ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa lo ntungamile inkomo we studio 7 ekhona le kuBulawayo kunjalo nje odokotela beZimbabwe labo bathi bakhathazekile kakhulu ngendlela uhulumende aphuze ngayo ukukhipha imibiko emayelana labantu abalegciwane le-COVID-19 okwenza eminye imibiko ifike ngesikhathi abalala umkhuhlane sebeze batshona umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Lokhu kuza ngemva kokuba umuntu wesibili esebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus kobulawayo ngemva kokuhanjiswa esibhedlela eqiniswa isihlabo njalo ekhwehlela. Inhlanganiso emela odokotela eyeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ithi ikhathazeke kakhulu ngendlela uhulumende aphatha ngayo lolu daba lwe-coronavirus. Embikweni abawukhiphe izolo ntambama odokotela bathi kuthethe insuku ezinhlanu ukuba isigulane sakobulawayo sithole impumela yokuhlolwa ukuba silegcikwane kumbe hatshi okwenze labo babe sengozini yokuthelwa lomkhuhlane ngoba behlole isigulane bengelampahla yokuzivikela. Udokotela Henry Mathore uthi ukubhubha komuntu wesibili kumele kube isifundo kuhulumende lebantwini bonke sokuba lomkhuhlane usukhona elizweni njalo uyingozi. Udokotela Kenneth Mtata wenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches uthi sokumele uhulumende acele uncedo lwama-test kits amaningi isimo singakabi sibi ngamandla
kwathatha amalanga amathathu ukuze ama results awe COVID-19 test aphume kusho ukuthi asilawo ama test kits akwadileyo ukuze ama test ayenze ngokuphangisa
esinye isakamuzi seHarare umnumzana Jela Spiri uthi ngendlela uhulumende enza ngayo kasathenjwa uZulu
okuhlupha ngokuthi umuntu lo sizawuthiwa ubhubhe ngeSaturday thina sitshelwa kuyi Tuesday ukuthi umuntu lo wabhubha ngeSaturday asazi ukuthi uhulumende ubevele elayo information le eyifihlile olayo bengakwazi
Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo wezempila kahle umnumzana ubhadaya moyo ehlule ngoba ubengadobhi ucingo. Isikhulumeli sakhe umnumzana Donald Mujiri utshele Studio 7 ukuba uzasithinta kodwa ubengakaphenduli ngesikhathi sisiya emoyeni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Kuthi ke ikhansili yedolobho lakobulawayo yethule isaziso sokuthi ilusizi ngokubhubha komuntu wakuqala kuleli dolobho ebulawa yi-coronavirus. Abohlangothi olubona ngokuhlanzeka kuleli dolobho bayachasise ngokuthi baluphatha njani lolu daba. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo lezinye indaba eziphathelane ledolobho lakobulawayo.
Obona ngokuhlanzeka edolobheni lakobulawayo, umnumzana Patrick Ncube uzame ukuchasisa kabanzi ngomuntu wakuqala obulewe umkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo ngomgqibelo esibhedlela seMathadei.
Ye sibe lo baba obegula esesibhedlela kwesinye isibhedlela salapha kobulawayo. Kuthe ngemva kokuthatha amasampu basebenzi awakhangela amasampuli lana basebenanzelela ukuthi hayi isampuli yangkhona iphume ijengisa ukuthi ube lomkhuhlani lo e-COVID-19. So baba lo ukuthi njengeya yonke imkhuhlani le ethelelwanayo sesizathi si umzimba wakhe siugcine njengesithi council imuli yakhe ibifisa ukuthi achiswe. So sesenza amalungiselelo ukuthi simchise ubaba lo.
Kusenjalo ikhansile yedolobho lakobulawayo isingene kulanga lesibili lokuhamba ichela idolobho ngemithi ngalesi sikhathi sokulandelwa kweziqondiso zikahulumende zokwalisa abantu ukuhamba-hamba emizameni yokuvimba ukuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumi sekhansile yedolobho lakobulawayo, uchaza kabanzi ngalolu hlelo.
Lamhlabe si continue awareness yetu COVID-19. Siyakwazi ukuthi kule virus le eyenza uphepho kumbe ukukhwehlela esimamathekile emhlabeni jikelele. So lamhlanje ngedolobho lathi we've been spraying ama areas, ikakhulu ama areas lapho kule huge gatherings of people, njengama shopping centers. Lamhlanje bese u CBD khona siza ngena siya kwamanye ama shopping centers out of town.
Uhlelo lokuchela idolobho lukhangelele ukuphela ngolwesihlanu. Ngasikhathi sinye ikhansili yakobulawayo yazise ngokwengezelelwa kwezikhathi zokwabelwa kwabantu amanzi okwensuku ezine lengxenye kuqala lamuhla. Unkosikazi Mpofu uqhubekela phambili echasisa ngalokhu.
Amanzi njengedolobho sesingene ku 108-hour water shedding. Esicelayo kumuli yakobulawayo ukuthi amadami yethu aseku 32% full, angu 2 have already been decommissioned and enye is due for deep commissioning on May. So kushuthi sesisele lamanzi amalutshwana kakhulu. Esicelayo ukuthi si continue silondoloza amanzi even la kathesi ngesikhathi lapho esifanele sibe sinanzelela ukugeza kwethu izandla. Esicelayo asigezeni izandla bese si sebenzisa futhi amanzi lana kumbeni ukuflasha izambuzi.
Izakhamizi zingayeka ukulondoloza amanzi, ikhansili ibike ukuba ilakho ukukhuphula amalanga idolobho lingelamanzi. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abantu abaningi namhlanje behluleke ukuthatha imali emabhanga njengoba iningi lawo abevaliwe. Kuthi lamavinkili avame ukuthathelwa imali ezivela phandle kwelizwe anjengabo Western Union lawo abevaliwe kulamalutshwana avuliweyo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi ilizwe lilisana lokuvimba ukumemetheka lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus, amabhanga amaningi elizweni abevaliwe lamhlanje lanxa uhulumende laye izolo ukuthi avulwe ngesikhathi sokusebenza kohlelo lokwalela abantu ukuhamba-hamba mahlayana lokubuthana olwe-lockdown. Omunye wabaswele imali yakhe ebhanga ngumnumzana Liberty Mgari uthi uthwele nzima ngoba wayengakathathi iholo lakhe i-lockdown iqalisa.
Mina imali yami yangena mhlaka 30 ngelanga le-shutdown, so azangikwanisa ukuyithatha and bese ngithabe kakhulu ngizwe ukuthi i-government ithi amabhenki azavula namuhla, kodwa ngihamba e-town. I was disappointed kakhulu ngithola ibhenki livaliwe. Angisakwazi vele ukuthi ukudla kwamalanga asephambili ngizakuthenga ngani mina.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Reward Katsanga, yena othi udubo lokuphila abantu bengelamali luza kwenza ukumelana lale lockdown behlezi ezindlini kube nzima.
Hambe edolobheni ngaswele imali, hey, kunzima. Becela ukuthi ngabe i-government ingasiza kwansi ukuthi sithole imali emabhenki ukuthi sikwanise ukuthi sigcine imali zethu.
Umnumzana Godfrey, omunye oswele imali, uthi uhulumende kumele angenele kudubo lolu ngoba amabhanga engasilalelanga isiqondiso sikahulumende.
Ngihambe ebhenki namuhla ngaswela imali. Kodwa uhulumende wayekhulumile wathi singahamba emabhenki during iperiod ye-lockdown sizayithola imali. So nxa siswele imali emabhenki njengokuthenjiswa kahulumende ukuthi sizayithola, ngisakwazi senze njani.
Udubo lwemali eZimbabwe luyaluqhubeka ngoba abaningi beyithenga kubo siphatheleni ngentengo ephezulu. Loba kule nkuthazo yokusebenzisa imali yabo makhalekhukhwini, kunzima ukwenza lokhu ngoba intengo yempahla ngalolu hlobo isuka iqonge kunalokho okujwayelekileyo. Imizamo yokukhuluma losibalukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ umnumzana John Mangujka yehlule. Loba nje namhlanje kulilanga lesishiyagalolunye sokulandela kweziqondiso zokuhlala ngemakhaya ese-lockdown emizameni yokuvimba ukumemetheka lokuthelelana kwegciwane le-coronavirus, abantu bayehluleka ukuhlala ezindlini ngenxa yesimo somnotho elizweni esingamanga kuhle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Live Talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Singakayi esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguNtungameli Nkomo.
Abantu abangena kumakhulu lamakhulu basele bengelandawo zokuhlala kweleGhana kulandela ukutsha kwemikhukhu yabo duzane lesigodlo salelo lizwe iAccra. Inkulungwane zabantu abahlala eWuhan kweleChina lapho okwaqala khona iCoronavirus ngompalakazi seziphumile ezindlini kulandela ukuyekethisa kukahulumende phezu komthetho obujonge ukwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Umongameli wele Iran umnumzana Hassan Rouhani yena usecele isikwelede semali engange 5 billion US dollars kunhlanganiso ye-International Monetary Fund ukuze lelo lizwe lenelise ukulwisana le-coronavirus.
Umsakazo we-Voice of America lamhlanje uzalethulela ingxoxo-mpikiswano ngomkhuhlane we-coronavirus kuhlelo lwe-Straight Talk Africa. Ophethe uhlelo lolu, uLeonard Modou, uthi ingxoxo-mpikiswano le izabe ile ngcwethi ezibona ngezempilakahle uDokotela Ibrahim Abubakar osebenza kuhlangothi lwezempilakahle ekwele Nigeria, uDokotela Ahmed Ogweyi Oma osebenzela Africa Center for Disease Control, uDokotela Tion Fiers osekolitshini leColumbia University kwele Melika, lo Dokotela Salim Abdul Karim umqondisi weCenter for the AIDS Program of Research in South Africa. Ulinford uthi kukhangelelwe ukuthi abantu bazabuza imibuzo etshiyeneyo ngomkhuhlane we-coronavirus besebenzisa ama-videos njengoba kungavunyelwa ukuthi kwenziwe umhlangano wokugudlana phakathi kukaZulu. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezikhangelelwe ukuba ziphatheke kungxoxo-mpikiswano le ngokubuza imibuzo etshiyeneyo, umsakazo we-Studio 7 uzalethulela udaba lolu ebulenjini bokuxhubana enkundleni eye-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele lele-VOA Studio 7 kanye le-VOA Shona ngo 8:30 ntambama. Umkhuhlane we-coronavirus uqhubekela phambili usabalala emhlabeni jikelele uthatha imphefumulo yabaningi mihla ngemihla. Lanxa ileBhilithane njengawo amazwe omhlaba liphakathi kokulwisana lokuvimba ukuthelelwana kwalo mkhuhlane ngesiqubu esikhulu, kulabanye asebethethwe yiwo abagoqela ezinye izizalwane zeZimbabwe eziphakathi kwenani lasebebulewe yi-COVID-19 kweleBhilithane. Yintethele zindaba ye-Studio 7 uEzra Chisasibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
So lamaviki adlula amabili uhlelo olweBhilithane lokuthi abantu bahlale ezindlini banganyakazeli. Kodwa inani labasebulewe umkhuhlane uqhubeka liqonga mihla ngemihla. Nangu lenhloko kahulumende uMnumzana Boris Johnson oloko esesibhedlela ngemva kokufunyanwa le-coronavirus. Unkosazana Sandra Nyoni, isizalwane sezibaba ehlala eBrithani, ubhutshelwe ngumali makhe ngomkhuhlane we-COVID-19 edolobheni le-Birmingham, lapho kuthiwa wezwa esephethwe likhanda loqhuqho.
Engacina engaselamandla, umkakhe wamgijimisela esibhedlela sase-Birmingham. Salandela ukuthi siyombona kodwa abasalisa kunye nomkakhe, waliswa ukungena. Asizange simbone egula. Qinise sibona amapolisa afika endlini besitshela ukuthi umalume kasekho mhla ka 3 April. Asikwazi lokuthi senzeni, silinde ukuzwa ku-government. Nomkakhe labantwana ababili akula kubuthana ukukona endangazi kuyathiwana, sidabukile bhuti ngepolisa.
Esinye njalo isizalwane sezibaba ehlala eCambridge khona le-England, unkosazana Sithabile Dube ngomunye ofunyenwe elegcikwane le-COVID-19.
Angizwa kahle, bathini lama-symptoms e-corona? They tested me, bathini positive. Ngiyesaba ukufa bhuti, ngithiye abantwana yimi njalo engigcina umama ekhaya. Ubaba wafa last year. Ngiyakhuleka ukuthi ngingafi, sometimes ngiyehluleka ukuphefumula.
Abanye kodwa baphepha kulo mkhuhlane, njengomnumzana Menzi Ndlovu ohlala edolobheni le-London obehlaselwe yileli gcikwane le, kodwa ke usengcono.
Okungumkhuhlane lokhu sekwangihlasela ke lami, lokhu esithi ngokuyi-coronavirus lokhu. Ngilethemba lokuthi kungihlasela nje ngenxa yokuthi njengombalisi sihlangana labazali abaningi, labantwana abaningi abatshiyeneyo lokhu lalokhuyana. So kungenzakala ukuthi ke ngikuthethe khonapho ke lokho kungumkhuhlane. Pho ngithe sengikutholile lokho kungumkhuhlane lokho, sengisizwa hawu nanku umphimbo wami usuchisachisa lapha, nanti ikhanda selingitshayatshaya, hawu dudu sengikhwehlekhwehlela. Kathi sowutheni lapho?
Uthi kwaba kubi uNdlovu sokumphethe kakhulu, udokotela wakhe wagcina esidika ahanjiswe esibhedlela.
Fonela u-111 or u-999. Lokho sokusitsho ukuthi sokumele uhanjiswe esibhedlela. Uye kuhotha bona bambi uventilator kumbe njani njani, nxa bebona ngazathi ngendlela abakubona ngakho yikho khonokho. Kanti ke yizo izinto zenizoyangizisaba ke zoniso. Futha nini bantu bakwethu, lingafaka wonke uVix bonaba, lifake ama-onion labo garlic, wonke ama-orange peels, konke lokhu libona ukuthi everyday nxa usiyalala uyafutha. About 2 weeks sengizenzile izinto zonke lezo. Ah, ngiyezwa silumzimba usongane uyavumavuma. Nanko sengani sengiqinaqina.
Umfundisi omkhulu we-Methodist Church uReverend Chaplain Clopas Sibanda uphatheka kabanzi kulezi nsuku eduduza njalo ekhulekela abafelweyo nabahlaselwe ngumkhuhlane lo.
LamaZimbabweans lawo selahlekelwe impilo ngenxa yomkhuhlane lo othiwa yi-COVID-19. Thina njengabanali sihlangana labantu abaningi abagulayo, abafelwayo labo, siyakhuleka nabo sisebenzisa i-social media. Njalo siyakhuleka nabo sisebenzisa even amafoni. Fonelwa njalo ngabaningi abalesihlobo ezigulayo, sibe sesikhuleka nabo sibancedisa ukuthi bakwanise ukukhopha kulesi sikhathi esinzima kangaka.
Umfundisi Sibanda ngaphandle kokuthandazela uZulu ukhuthaza abantu bonke ukuthi balandele izixwayiso ngalo mkhuhlane.
Ngicela mahlabe Zulu silalele okushiwo ngabezempilakahle lapho esihlala khona, kanye lokuthi uhulumende lapho esihlala khona, ukuze sivikele ukumemetheka kwalowo mkhuhlane kakhulu ekuhlalisaneni ezindlini ku-lockdown. Kube lokuhloniphana, kube lokuhlalisana kuhle, abantu bethokoza bejabula. Inkosi ibe nathi, inkosi isigcine, inkosi engumalusi njalo eyisiphephelo sethu ibe nathi ngalesi sikhathi sobunzima. Engikuthembisayo ebantwini bonke yikuthi ngoJesu sizanqoba kuze kuye naphakade. Amen.
Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele inkulungwane lenkulungwane zabantu, njalo usuhlasele abantu abedlula isigidi emhlabeni wonke jikelele. kunje inhloko kahulumende eBritani umnumzana Boris Johnson uloke elalisiwe kuhlangothi lwabagula kakubi e-ICU esibhedlela seLondon eSt Thomas. I-COVID-19 ayikhethi isimo somuntu emphakathini, ayikhethi mhlobo loba uhlangothi, iyabulala. Ngakho-ke ingcwethu zezempilakahle zixwayisa abantu ukulondoloza ukuhlanzeka ngokugeza izandla sikhathi sonke, ulandela iziqondiso zokuhlala ezindlini, bengayi endaweni eziyabe zinyakazela abantu, bengabuthani njalo balondoloze ukuhlanzeka okwezinga eliphezulu. Imele Studio 7, ikamela mungeza Chisa Sibanda.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wele Botswana uthi wakuqakathekile kubana aye kwele Namibia lapho ahlangana khona lo mongameli Emmerson Mnangagwa ukuze bakhulumisane phezu kodaba lwabeZimbabwe abangena elizweni lakhe okungekho emthethweni, ikakhulu kukhangelwe uhlupho lomkhuhlane we-coronavirus. Intatelezindaba ye-Studio 7, uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Umongameli Mokgweetsi Masisi utsho la mazwi emhlanganweni lentathelizindaba eGaborone ngolwesibili. Uhambo lokuya eNamibia olwenziwa inkokheli ye-Angola, Botswana leZimbabwe lusole kakhulu liningi ngesikhathi umkhuhlane we-coronavirus uqala ukumemetheka emhlubulweni wangezansi lwezwekazi le-Afrika. Edabeni lwabeZimbabwe abangena kule Botswana okungekho emthethweni, ikakhulu ngesikhathi somkhuhlane wegciwane le-COVID-19, uMasisi uthi wakubona uqakathekile ukuthi akhulumisane lomunye wakhe ukuze kwenqabelwe ungazwisisani phakathi kwabomakhelwane.
We are neighbors of Zimbabwe. There are very many Zimbabweans, legal and illegal.
Ukula beZimbabwe abaningi kwele Botswana abalemfanelo labangelamfanelo. Ngakho ke kumele kube lamanyathelo athathwayo ikakhulu sikhangele abaselizweni okungekho emthethweni. Udaba lwakhona belungaba lakho ukuvusa ukungezwani phakathi kwamazwe omabili. Ngakho ngabona kufanele ukuthi ngihambe.
Ekuphendukeni evela eNamibia, umongameli Masisi uzivalele endlini engahlangani labanye abantu okwamaviki amabili ukuze kube lesiqiniseko sokuthi kathelelwanga igciwane le-coronavirus. Ele Botswana lilungiselela ukungezelela isikhathi sokusebenza komthetho wayo o-state of emergency wethulwe njengendlela yokulwisana le-COVID-19. UMasisi uthi ufuna inyanga eziyisithupha ilizwe lakhe lingaphansi kwe-state of emergency, noma nje inyathela leli lichothozwe ngabamabandla aphikisayo. IBotswana iphakathi kohlelo lweziqondiso zokwalela abantu hamba-hamba loba ukubuthana olwe lockdown. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana labo baphakathi kwe-lockdown eyaqala ngolwesihlanu oludluleyo. Umnumzana Andreas Sibanda esizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana, lanxa ebona ukuqakathekile kwale i-lockdown, kunzima ukuziphilisa kusimo esinje.
Amaqhinga asefakiwe ukuvikela umkhuhlane mahle, kodwa ngithi ke thina abavela phandle kunzima ngoba iningi lethu singabaphila ngemisebenzi yokuncengisa. Uzathola ukuthi namhlanje ziphi izijobu lapha, kusasa ziphi izijobu lapha. Nxa sekunje isimo sangkhona kunzima ukuthola imali. Njalo asikwazi ukuthi kuza kwenzakalani ngemva kwamalanga ayi-28 la.
Umnumzana Mthabisi Dube ohlala eHabron uthi ngesikhathi se-lockdown kusuka kube nzima kulabo abangekho duze lezihlobo.
Kunzima ngoba awazi ukusebenza ukuthi imuli ithole isinkwa endlini. Kodwa ke kusinika ithuba lokuthi sichithe isikhathi lemuli zethu, ngoba empilweni lezi sisiba busy kakhulu sicine singelaso isikhathi sokuthi sichithe lemuli zethu. So kusiphi isikhathi ukuthi sichithe isikhathi nabo. Kodwa ke ukhumbula ukuthi kulabanye abakhatshana kule zihlobo zabo, hey, kuba nzima kubo ngoba umuntu uyabe yedwa esikhathini esinje.
Iningi labeZimbabwe lihlala kule Botswana liphila ngokudinga imisetshenzanyana ama-peace jobs, ngakho ngesikhathi se-lockdown kunzima ukuthi baphile. Umongameli Masisi uthi akwacaci ukuthi banqoba empini yokulwisana lokumemetheka kokuthelwana kwe-coronavirus, ebalisa ukuthi amalanga e-lockdown angengezwa. Sekubanjwe abayisithupha balomkhuhlane we-coronavirus eBotswana, kwabhubha umuntu oyedwa. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngeHabron kwele Botswana.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Ukubulawa komuntu wakuqala wakubulawa yomkhuhlane we-coronavirus kwethuse izakhamizi zaleli dolobho, njalo sithukuthele ngodaba lokuthi akula sibhedlela kuleli dolobho esilungile ukonga abayabe sebegula. Silugqoba-ke lapha kuhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Francis Dikemane. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.